indaba ku VOA indebele.
Ngali vuka njani mthokazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kumpandula 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli we MDC mnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile ukukhetho lokudinga ummeli we Glenview South edalela eParliamente, lokhu akutsho ukuthi ukhetho solukutshwa ngokukhululekileyo felizweni.
Kodwa siyabona lakho ukuthi ikakhulu eGlenville lapho esinqobe khona kube lemizamo emkhulu kakhulu eyenziwe izano izama ukuthi impumela yalolu khetho ingabi ngeqiniso.
Imuli yakomgabe ithi ulakho ukubekwa lapho okungaziwa muntu njengesiko labo.
Nxa la umnankagwa kuyukuthi into zakhona ulesandla kukho, hayi indaba yakhe liyeza la elakhila.
Namhlanje kuhlelo lodlakela lwe-xenophobia kwele South Africa sihlaziya udaba lokuthi kungani abahlala ema-hostel kuyibo ababangela lolu dlame.
Ama-hostel wona lawa athele igoli uhlala abantu abangamaZulu ikakhulukazi. Ezinye izizwe ungazithola kodwa zincane kakhulu, zilutshwana kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Chamisa uthi lanxa ibandla lakhe linqobile kukhetho lokudinga ummeli we Glenview South edale leParliamente eHarare olwenziwe ngomgqibelo, lokhu akutsho ukuthi ukhetho soluqutshwa ngokukhululekileyo eZimbabwe. Ngokunjalo, umnumzana Chamisa uthi kulesidingo sokuthi kuguqulwe indlela ukhetho oluqutshwa ngayo, njalo leZimbabwe Electoral Commission ibunjwe kakutsha ibe luhlangothi oluzimeleyo olungeyamelanga kucele leZANU-PF. Isigaba seGlenview South besivele sisezandleni zeMDC, njalo onqobileyo umnumzana Vincent Tswangirai, indodana kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai, usithethe isikhundla sikadade wabo uVimbayi wabhubha ngamanxeba awengozi yemota. Kukhetho lokudinga ummeli weMangwe kunqobe unkosikazi Hlalani Mguni oweZANU-PF ongumfelokazi kamnumzana obedingwa Mguni, yena owayephethe lesi sikhundla. Untungamili Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Impumelelo leyi ayimangalisi ngoba itshengisa ukuthi iMDC ilokhu ithola ukusekelwa ngabantu abaningi emadolobheni, kodwa siyazi ukuthi lasemakhaya lakho sekunjalo. Udubu lukhona lelo lokuthi umahluko ngokuthi abantu emadolobheni bakhaliphile ekuthini bangavumela iZANU-PF ukuthi ibe yintshontshela ukhetho. Kodwa siyakubona lakho ukuthi ikakhulu eGlenville lapho esinqobe khona kube lemizamo emkhulu kakhulu eyenziwe izano izama ukuthi impumela yalolu khetho ingabi ngeqiniso, yehluleka nje. Kodwa sikubone kakhulu ukuthi irigging ibikhona eGlenville. Izano ibifuna kakhulu ukuthi kuthiwe isithole obusekelo obukhulelizwe lonke jikelele.
EMangwe emaphandleni inqobile iZANU-PF, yebo bebevele besiphethe leso sikhundla, kodwa abanye bebenakanele ukuthi ngokubhidlika kumnotho, ngokuhlupheka kwabantu okukhona, ibandla lenu belinganqoba, belilakho ukunqoba kuleyo ndawo.
Namanje ngokubona kwethu sinqobile, siphumelele kakhulu eMangwe. Udubo lube lokuthi endaweni zemaphandleni izali isebenzelana ndanye lezekhe batholakale begijimisa ukhetho ngendlela esingeke sithi beyiqondile. Ama-ballot paper ukuthi abehamba njani sukaphi bekunzima ukuwalandela. Yikwesi kutshoyo ukuthi izalo lokhilisa kakhulu ngokusebenzisa izindlela ezingaqondanga ukuthi yenze izano iwine endaweni eziningi kakhulu. Kawula muntu noyedwa ongakholwa njalo okuvumayo lokho ukuthi izano ngabe lokhu isawina kumbe isaphumelela endaweni eziningi ikakhulu emaphandleni asemathebeleni.
Liza kwenzani ngakho pho?
Ikhona imizamo esihlezi phezukwayo manje esiyisebenzayo esizama ukuthi incedise ukuthini eminyakeni eminingi elandelayo ukuqilibezela okwenziwa izano kungaphumeleli.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umzukulu kaMuyi umnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe umnumzana Leo Mugabe uthi udaba lokuthi uMugabe uzabekwa ngapi lokhu lungakacaci ngoba izinduna zomango wakibo ekutama kozwimba yizo ezizakhuluma ukuthi abekwe ngapi. Kodwa iziphathamandla zikahulumende bese zithe uMugabe uzabekwa emathuneni amaqhawe esizwe ayiNational Heroes Acre eHarare ngoba waphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe. Kodwa uLeo Mugabe uthi uMuyi ulakho ukubekwa ebhalwini olungaziwa muntu ngoba kulisiko labo elithi umuntu olesikhundla njengoMugabe kumele isidumbu sakhe siphathwe njengenduna efihlwayo hathi efakwa emangcwabeni emphakathini. Kesizwe amazwi kaLeo Mugabe.
If a chief dies, the announcement is not the way we announce any other person who is dead. Even his burial place remains a mystery, a secret to those inner, the chiefs and the elders. They are the ones that determines which cave they are going to put in and where they are going to bury him. When he was 93, 94, he was able to walk, but the speed with which he deteriorated after the coup is just incredible. And I can imagine what was going through him, and that's why I'm saying he rested.
Lawo ngamazwi kamzukulu kaMuyi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uLeo Mugabe ochasise njalo langokuthi uMugabe wayeqinile ngesikhathi ebusa ekwanisa ukuzihambela kodwa indlela asuswa ngayo esihlalweni yacobodisa impilo yakhe waze kwafika isikhathi sokuthi asichiye. Kunjalo nje sokuqhamuke inkulumo phezu kosuku lokungcwatshwa kukamnumzana Robert Mugabe. uMugabe ukhangelelwe ukungcwatshwa ngesonto mhla ka-15 okulilanga njalo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe ethakazelela khona ilanga lakhe lokuzalwa i-birthday. uMnangagwa ufikisa iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77 ngelanga linye lonaleli okuyabekwa kona uMugabe. Abanye bathi lokhu kwenza kukhanye ungani uMnangagwa uyathakazelela ukutshona kukaMugabe ngoba nanku nguye njalo wamhluthunela intambo zombuso ngedlame. Amanye amalunga omndeni kaMugabe athi akafuni la kumbona umongameli Mnangagwa emngcwabeni kaMugabe. Kambe ukuhlangana kwelanga lokuzalwa kukaMnangagwa lomngcwabo kaMugabe kungaba kuhleliwe ngenjongo na? UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya ukuze sizwe okuningi.
Engingakwaziyo ukuthi kambe kungakwi ukuthi into enziwe ngabomo kumbe into enziwe kwahlangana nje kungela muntu obevele kukhangelela ukuthi kuzamele kube njalo ngoba kangiboni ukuthi umnangagwa engakwenza ukuthi ayekwenza ama celebrations awe birthday yakhe ngapha besiya ngcwaba umgabe. Ngiqinisa lokuthi umngcwabo kamgabe uzaphiwa ihlonipho kule birthday kamnangagwa. Nxa kuyukuthi yinto ukuthi vele abantu abangeze kube bazi imvelaphi yabo, ikakhulu into zabo zama-rituals lezi ezokuzigeza nje umnyama, ezokuzithwamisa ensondo lesono. Ngezeke sazi ukuthi kungakukhona yini okungahambelana nalokhu, kodwa nxa kuthe kwaba yinto nje ukuthi yizehlakalo zihlangene njengasuku lunye, hhayi akulacala.
Kodwa abakomgabe bona ubona kubaphatha njani lokhu, ikakhulu sikhangela ukubana bathukuthele bathi umnangagwa waba lesandla ekufeni kukamgabe ngoba nguye owamgenqula embusweni, impila kahle yakhe yahle yaqala ukutshabalala khonapho.
Bengabe besitsho njalo mfokankomo, kodwa okusalayo ukuthi umlimi uqumile ukuthi impilo kamgabe iphela ngaluphi usuku. Nxa kukuthi umnangagwa elesandla laye olwakho usuku luyeza and angeke aluvike. Kulutshwane singakukhuluma ngokuthi umnangagwa nguye mhlawumbe oyengezelela ukuthi ufa kamgabe kube maduzane, ngokuthi ngemva kokukhutshwa embusweni ngumuntu ongasaphilanga kahle impilo yabeyijwayele, lo kwagcina sokumaffecta layo ukuthi impilo yakhe nje yehle, kwagcina kusiyafika esigabeni sokuthi ngumuntu okuthiwa usedlule kulomhlaba ngenxa kokukhitshwa embusweni. Okusalayo nkomo, ilanga lakhe lalivele lizafika and yilo lonele lefikileyo elaqunywa ngumlimi. Nxa layo umnangagwa kuyukuthi into zakhona ulesandla kukho, hayi indaba yakhe liyeza la elakhe ilanga.
Ukhulume ngodaba lwegugurawundi ukuthi kulusizi ukubana udlulile umgabe lungaphathwanga lolo daba, kodwa bakhona abaseleyo ayisebenza labo, lungaphathwa njani besaphila labo bantu?
Udaba lwegugurawundi mfokankomo lubuhlungu kakhulu ngoba bona babantu umgabe asibulala elabo, omunye wakhona nguye ngupresident lamuhla. Kuza kuba nzima ukuthi indaba yegugurawundi abantu ababethonisiswe kuyibona ababusayo. Kusamele ukuthi kube lamanye amaqhinga athile abantu abangaphuma lawo ekuthini nxa kuyukuthi abantu bezimisele ukuthi sifuna abantu labo ukuthi bejeziswe besaphila. Kusamele ukuthi ke sithathe elinye izinga elithile kwistruggle sethu njengesizwe sohlanga, ukwenzela ukuthi sibe lakho ukuthi abantu laba sibabambe qhaka, baye emthethwandaba, bayethonisiswa ngamacala abawenzayo.
Lo ke ngumnumzana Mqondo Banzi Magonya, ingcwethi ecubungula ezombusazo, ubexoxa ecingweni ke lapho elontungameli inkomo weStudio 7 esebilitana. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imuli labangane bakamuyi uMajor General Trust Mugoba, owaphiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe iNational Hero, imvalelisile, ivalelisa isidumbu sakhe emzini wakhe eTivu. Umgoba uzabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje. Iphephandaba leChronicle lithi sokulokusilela kwempuphu ezitolo zakoBulawayo. Okwamanje ke sengigoqa izandla ngihlale ngiliphe ithuba lina balaleli bethu kumlayezelo yenu elisithumela yona ngeWhatsApp. Ke sizwe ke.
Yebo mfowethu, siyabonga. Hayi, siyabonga umsakazi wenu lo osisakazela ungaphesheya. Thina uRobert Mugaba simkhaleli ngalutho ngoba kazange asenzele ngalutho. Amazwe angaphandle iwazwakala esithi liqhawe leZimbabwe, is a former leader, is a positive leader yaseZimbabwe. Thina konke lokho asikuboni ngoba akunanto asenzela yona ngaphandle nje kokuthi asibulale ngegugurawundi yakhe. Ayithumele emadedele, ndiyabulala abazali bethu, ndiyabulala abafowethu, sibaphosele emgodini bephila. konke lokho kusoze wafa kwaphele esizweni zethu ngoba useze wahamba engazange waze waya wakukhuluma ebantwini ukuthi ubeka kuphi uyakuvuma yini noma ungalokhu ekuphika kazangaze phambi kwabantu abachazele ukuthi kube kanjani namanje abeqembu lakhe lokhu besala kukhona lokho yikho thina sithi noma ehambile asinazo inhlungu ukuzwelana naye nabantu abakhe asibazweli nomama wakhe asimzweli ngalutho ngikhuluma kunje manje imigwaqo yakithi file akunamabhizinisi ezimbabwe asinamali imali uhambe nayo usenayo ngikhuluma kunje manje esigabeni sakithi lapho kudlalwa khona unkomo umgwaqo odlula emathuneni abazali bakankomo akunathara kuzanye ngokufaka ithara kwake kwalinganisa ukuthi ungani uyalungiswa ukuthi ufake ithara zange kwafakwa lutho until today for 44 years.
Basakazi, linjani yabona lo baba okhulumayo lo emathebeleni South othi uyamhlonipha umgabe akayenzanga lutho lubi uyagula ekhanda lo ugula kakhulu lo ukuba kuzana ukuyamphambanisa ikhanda
ale njani balalela bahle ngisho nabasakazi baka Studio 7 yazi ngizwa emoyeni wami kwehle something anilitshe liphumile belinginyathezele emahlombe angila stress ngendaba kamgabe mina vele futhi angifunila kuyizwa ngoba inthelela umoya omubi ngendlela abulala ngayo izihlobo labangani konke nje yazini izihlobo zethu ezafa zaphela ngombhuqazwe kumtholile naye
salibonani basakazi bethu beStudio 7 igama lami nguLinus Ncube ngithanda sibili ukuthi ngitsho kusenhliziyweni yami mina bengithi ngifisa iZimbabwe yethu leyo ibe iZimbabwe enhle sibili ezakulunga sibili siyafisa kwesemazweni siyafisa ukuthi sibuyele khona ngale Zimbabwe bona laba bayibusa iZimbabwe bananzelele ukuthi bayibusa ngendlela bengayibusi njengokhulu wethu lo osetshonile owayibusa ngendlela ezingayisizo kanye labona laba abanye bakha babeyibula labe bonke iZimbabwe ngifisa ukuthi labo bebe bayezwa nje ukuthi sifisa ukuthi balungise ilizwe lelo libe right nje bengaqala ukusitshela amanga lokho besithi bona yibo bakwazi ukubusa ilizwe kuhle besithi ilizwe belibulala kangako kambe bazalibulala koze kube nini ilizwe lokho esilala emzini singakwazi ukuthi siye ekhaya ngenxa yokuthi abalungisi izinto zihambe kuhle khonapho iZimbabwe leyo hayi ngendlela esebenze ngakhona hayi thina sifisa nje ukuthi ngathi uNkulunkulu uyathela umusa wakhe nje ya kube ukuthi phithi nje bebone labo nje izinto sezibayimele kubi bona labavulalile izwe lethu kangaka kambi izwe lethu elihle khaya sesithele nzima kusaphileki ungakhangela kade abanye bethu base South Africa bathwele nzima khona ngale ngenxaze elizwe lana lediyane likamgabe lomnangagwa balivula labalenza labanjeyana khaya sakuhlaleka abantu bayafa khona le babulawa ngenxaze ukuthi bazamuke adinga impilo engcono khona ngale ngiphelela khonapho
Msakazi ngiyabingelela ngihloniphani inkomo Msakazi engithanda ukuthi mphawule ngakho namhlanje ikuhamba kukababa uMgabe la emhlabeni singathi esintwini sakithi umuntu noma enezono kukuningi akwenzayo kodwa masehambile emhlabeni kusho ukuthi izono zakhe sebhekane nazo noNkulunkulu sengathangalala ngokuthula nomdeni wakhe sengathi nebandla lezano PF sebengakwazi ukuthi kucace phela ukuthi uyangcatshelwa kuphi ngoba manje ngibona sengathi kuloko kusase nokudonselana phakathi komdeni nebandla ukuthi bemngcwabele kuphi ngiyazibongela baba
Sanibona nemsakazweni. Hayi, zwile bekhuluma ngumongameli. Ukuthi sicabanga ngokuthi ayingcotshelwa ngapi. Akahambe Heroes Acre khona legangeni ehlala nabanye. UJoshua Nkomo atefuna ukuyangcotsha kibe kezi wala. Wamhambisa khona le ehlathini. Naye akaya khona le ehlathini ayingcotshwa khona.
Hayi siyabonga ke balaleli bethu ngamazwi ke eliwathumele ngeWhatsApp. Siyacela ke balaleli liwenze abe mafitshane ke ama messages enu lingakhuluma okwedlula ama 3 minutes 5 minutes njalo lingathuki likhulume nje amazwi akhayo. Siyaziye imboni ehlukana kodwa hayi ukuthuka siyehluleka ukuthi siwafake emoyeni. Siyabonga.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza nenduku besithatha besifake indlela thabombe ngabe siwenzeni na.
Usibalekela umnyama sibalekela kumnyama
sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uhlangabeza nenduku.
Kuhlelo lwethu lapho esihlaziya khona udaba lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa oluthiwa izenophobia ngesiNgisi, sixoxa lomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sihlaziya ukuthi kanti vele kungani ababangela lolu dlame bengabahlala kuma hostel awe South Africa.
Ama-hotel babu Gandhi kuzokhumbuleka ukuthi indawo kakhulukazi okuhlangene khona okuhlala khona abantu ababanga besilisa. Yebo kambe ekuzameni ukudambisa loliya dlame olwalusiba khona lepolitiki ngama-90s, i-government ka-ANC yawashintsha ama-hostel yathi akube zindawo lapho kuzohlala khona abantu besifazana nabantwana ukuzama ukuqeda khona lokhu ukuthi abantu besilisa uma behlangene bebodwa kulula ukuthi bengacabanga izinto eziphuma eceleni ezifana nalezi ngoba kuyabe kungamadoda wodwa nje kuhlangene nokukhohlisana nokuthi uma kukhona abanezinhloso eziphephecelezi kulula ukuthi bengabasebenzisa abantu abafana nalabayana ngoba bayibutho lapho abakhona balibutho inqwaba nje yamadoda amaningi. Yikho esibona ukuthi mhlawumbe kuyileso sizathu ukuthi kulula ukuthi umuntu angangena phakathi kwabo abasebenzisi ngoba nxa ngabe kukuthi abantu bezashiya inkulumo yomholi onjengobuthelezi umholi ohlonishwayo kakhulu esizweni samaZulu bemshiye ekhuluma bezokwenza into eyikuganga efana nale uyabona ukuthi kungaba khona isandla sesithathu ngoba neminista yamapholisa uBhekicele uke wakuthinta lokhu ukuthi kukhona abakutholayo okuyisenzo sabathile ukwenza yonke lomkhubo wenzakalayo ngoba sokuphambuka babugani sekuphambuka ngoba nabo abaSouth African amanye asethinteka izitolo ezingezama-South African nazo seziphangwa lokho sokusithanda ukuthi kukunikezeke omunye umqondo ukuthi lento ayinjengobani kade iqala ibhekiswe kwabokufika nje kuphela kodwa ukusho ukuthi vele kukhona la ebheke khona mhlawumbe uma sesingaya kupolitiki kuhloswe ngakho ukubukela phansi i-state yelizwe laseSouth Africa. Ngicabanga ukuthi leso sizathu esesenza nokuthi sibone i-government isiqala ukuthi isukume iqinise ingalo yomthetho.
Kanti njalo kungani kuthiwa bona labo ababangela udlame lonalolu ngabe sizulu? Kanti kuhamba njani khona?
Kuyikho engichazayo babugandi ukuthi ama-hostel, ama-hostel wona lawa akhele igoli uhlala abantu abangamaZulu ikakhulukazi. Ezinye izizwe ungazithola kodwa zincane kakhulu, zilutshwana kakhulu ngoba lento ibuyela back kuzona leziyana iy'khathi zama-90s lapho kwakuvele amahosteli agcina ishintsha eba yisidleke senkatha kwagcwala-ke abantu abangamaZulu emahosteli. Yikho-ke kuzabukeka ungathi kunjalo kodwa futhi angisho babugandi ukuthi khona lapho emafletini lapho akade sebengena khona eHillbrow ayisikuthi indawo yabantu bokufika kuphela indawo kukumhlaba uhlangene maningi ama-South African ahlala khona bona futhi abantu abangamaZulu baningi ongabathola khona lapho emafletini okuthi uma bengena besenze njalo bengalimaza asengaba khona amaZulu angachaphazeleka kulolo hlaselo bakezolwenza ngoba kwesinye isikhathi uma ungananzelelanga ungekwazi ukuthi uhlumhlukanise umuntu okhuluma isiNdebele nomuntu okhuluma isiZulu masinyane ngoba abantu abangamaNdebele osukukudala bahlala lana inkulumo namaZulu isifana kakhulu so nje kuyibugebengu kakhulukazi nje kuyibugebengu esesibubona kwenze yebo kambe asingeke sithi akuqondanga abantu bangaphandle kodwa nje nobugebengu sobukhona.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo lapho esihlaziya khona udlame oluqondiswe kwabokuza eSouth Africa. Kusasa ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu sixoxa ke lomnumzana George Mkhwananzi enye njalo ingcwethi sikhangela ukubana kanti kungani abahlaselwayo kusiba ngabansundu kuphela wona amakhiwa amaChina lamaIndia begcwele eSouth Africa lingakhuthwa yilolu hlelo.
Sibalekela umnyama sibalekela kumnyama South Africa uzangabeza ngenduku besithatha besifale indlela
lebalaleli Studio 7 lesakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kundaba zangapha kwelemelika, amalunga edale lesenate awebandla lamademocrats aseqalisile ukwenza imizamo yokususa umongameli Donald Trump esihlalweni ngokusebenzisa umthetho okuthiwa ngesilungu yi-impeachment. Kambe kuzaphumelela nalokhu? Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Raphael Mthombeni lumbuzo.
Kungenzakala, mbona ngathi kungenzakala, kungeke kwenzakala. Kodwa ke, mbona ngathi nxa kuyukuthi akwenzakalanga, kuzatshiya ibandla lakhe lisegcekeni ukuthi livikela into engayisizo. Yikho engikubonayo mina, ngoba yena nxa ukhangele impicho yonke efuna ukuthi umuntu angaba impeached isegcekeni yonke kusegcekeni lokho ukuthi indlela aziphatha ngayo angaba impeached.
Kodwa sike sabona phambilini lapha nxa kulodaba olufana lalolu abanye bakhe abama-Republicans bayamvikela, ubona ungani bengamhlamukela yini nxa sokubuya lolu daba ngoba siyazi ukubana baze bamxotshe kumele basebenzelane amabandla wonke.
Yebo, kufanele ukuthi amabandla wonke asebenzelane ngoba ikakhulu i-Senate, ngoba ngithi i-Senate iyo ezafuqa lolu daba kakhulu. Yona uyibambile-ke ngoba ule majority ku-Senate. Ngingazi-ke khonapho ukuthi bakhona yini abangahlamuka. Nxa kuyikuthi bakhona abanye abazafuna ukubuyiselwa ezikhundleni ngama-elections, engxenye yibo labo okungakhangelela ukuthi bangahlamuka bese sabele ukuthi abantu bazabalahla nxa sebezame i-re-election.
Kanti pho njengoba ukhetho lona soluseduze umnyaka ozayo lapha, bakeleleni ukuthi bamelele ukhetho nxa kuyukuthi abantu abasamfuni asuke?
Hayi, angithi ngibona ngathi balungile ukuthi bahambe ngayo nale indlela ngoba angithi bayalalela phela njengoba bengabantu abamele abantu ezigabeni. Bayalalela ukuthi izigaba zithini. Izigaba nxa kuyukuthi zithi impeach, 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 kufanele ukuthi bahambe ngalona lolo nyawo ngoba lalo bangaluyekela lonolo lwe-impeachment. Kuyabe kungathi bamnika ilayisensi yokuthi kona hhayi uyenza kuphela lo kodwa urayit. Ngibona ngathi ba-right.
Hello ke ngumnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa, kumbe lingasixhuma njalo kundaba zethu zakusihlwa ngo-half past 7. Igama ng Chris Gandhi.